Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 Mabasa 2021 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber abetheswa amacala okuchaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho.
Imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukuchaya abadala emakhaya, ukuchaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO.
Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ez kolo ema boarding bangalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyonale impela viki. Namuhla ilanga la kuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi zikahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo.
Weliqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukubana zibuye emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola. Ngokunjalo yikho besithi bona sebezabuya emsebenzini suke ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayithola yenelisi ukubana bagade okwensuku ezintathu, benza bangakwazi okwensuku ezintathu. Ngokunjalo ke indaba labayebambe bayilungise masinya. Sinanzele ubana siyo indaba enja indaba endala.
Sokumiswe kusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 elungiswa inkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi omunye wafa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service lokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber abetheswa icala lokuchaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Umphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi idale labaphathi Ntambo i-cabinet lithethe isinqumo lesi izolo. Amanye amazwe abalisa eBotswana lawo alohlelo olufanayo. Uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokufundisa abatsha laba imbali yelizwe lokuthi bazigqaje ngobuyibo babo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mfundo Mlilo.
Uhlelo lwama Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besawe ngoba siyayazi imisebenzi yama Green Bomber kuma elections adlulileyo 2008, kuma elections adlulileyo 2013 siyibonile imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukuchaya abadala emakhaya, ukuchaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO. Singathi yi reserve force nje yezano PF abantu abasetshenziswa zisayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lama elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe njengabantu abalandela ipolitiki siyakwazi ukuthi ama Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi iprogram esetshenziswe izanu PF kumbe uhulumende ngoba eZimbabwe kulento leyo kuthiwa yi-state party conflation okuthi ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngapi ipolitical party ezanu PF ime ngapi. So ama Green Bomber ngabantu abangamalunga ezanu PF abaphiwe imali nguhulumende ukuthi benze imisebenzi yezanupf uzathola ukuthi kusukela ngo-2017 kufike kathesi kulemithetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi mbe idemocracy lokhu siya ispace yangona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama activist we-MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa amabheyili kule patriotic bill ngeyinye ibhili efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi ispace sokuthi abantu bakhulume nxabi ngathi ukucriticize uhulumende. So into eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanupf kumbe uhulumende wezanupf ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama-elections azayo aka-2023 aba ngama-elections alodlame. Kumbe singathi Zimbabwe isisiyambijanambijana isiya lokho esingathi yi-military state, uhulumende obuswa ngamabutho, uhulumende othi emadale kumakhothi kumbe ngathi inhlanga eziningi-ningi zikahulumende sezibuswa ngamabutho. So kuningi esikubonayo okusitshengisa ukuthi okwenza ukuthi sesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo kathi sokufaka ama-green bomber, zonke lezi zinto ziyasitshengisa ukuthi phambilini kumbe ama-elections abuyayo ngama-elections azaba nzima kakhulu. So lolu hlelo luhlelo abantu okumele ngathi bangaluthakazeleli kakhulu ngoba aluphongubuya nje, lubuya esingathi kule context eningi kakhulu esitshengisa ukuthi hayi izinto eZimbabwe lokho zisiya zisiba nzima.
Umnumzana Mfundo Mlilo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyona le mpelaviki, kodwa behlale lapho abakhona ukwenzela kwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ngemva komhlangano wedalele ekhabhinethi izolo ntambama. Ugcizelele ukuthi bonke abaphathi bezikolo kufanele balandele lesi siqondiso. Abantwana abafunda eSacred Heart Primary leSecondary School kanye leFalcon College eMzingwane esigabeni seMathebeleland South bahlaselwe yileli gciwane leCoronavirus kunsukwana ezedluleyo. Ugatsha lukahulumende lubona ngezempilakahle luthi igciwane leli lihlasele abantu abangamajumi amabili lantathu 23 labulala oyedwa kumahola angamajumi amabili lane asanda kwedlula. Lokhu sokulethe inani labantu asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo kunkulungwane ezedlula amajumi amathathu lasikhombisa 37,330 labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,543. Asebehlabe ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 218,516. Kusenjalo wayengusenator wetsholotsho umnumzana Believe Gawule olilunga lebandla leZANU-PF utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi njengenkokeli bakhuthaza abantu kulendawo ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 yona esiphazamise inhlelo eziningi emaphandleni.
Ama vaccine ayikho kodwa ukhala la injolo yaphilisa kono kushoyiwa kubonakala ukuba amazwe athi sikhulile ngabe uChina nabe America ekulenza sina kambe singobani nje singasilela kwento ezindengalezo ukuthi sethu engozini le airport abantu bayashukuma balokhu beshukuma ngibithela ngemva kuzo lokhu kushiya phambili ukuthi abantu bashukume ngithi phambili bayeshatshwa ngoba manje China sesifikile khona ngale zibhedlela ngikhuluma nje ngendlela etshontshwe zibhedlela manje ukuthi asesifikile sokumele abantu bahambe nje bakhuthale bahambe beyehlaba ingetheni lenza le
kwenzakalani etsholotsho ngodaba lwezifuyo lokulima
sihambekile kuqhamuka imikhuhlane eminingi kakhulu enkomeni kakhulu kubalimi lapha siloshupho olukhulu ukuthi qhamuka umkhuhlane obangelwa yimikhaza imikhaza yebhahileyo ngawo bese kumele kube khona imithi yokudidisa izinkomo inkomo zibhibhe noma kabili ngeviki kumbe kanye ngeviki kodwa inkomo zineyeqi iviki zingadanga ngoba umkhuhlane lo ubangelwa yimikhaza imikhaza miningi kakhulu imikhaza enkomeni lapha ngenxa yokuthi izulu linile lapha kakhulu ngokunjalo kule kuncediswa okudingakala yokuthi abantu bancedise abalimi bancediswe sini kakhulu ngemithi yokudibhisa ngemithi yokudibhisa kuze inkomo zisinde ngoba kunikele kwenziwa khonokho inkomo zingatshabalala ezilimeni lapha abantu balimile sikade belimile singoba izulu belimile kodwa izulu seyaqhina kakhulu lak endaweni ezitotayo lezi akuphumanga lutho ke amabele akhona asuke angayenzi kuhle azange ayenze kuhle ngenxa yokuthi kusuke kwaswelakala ama-fertilizer ayeneleyo abanye abantu ama-fertilizer abanjalo abaphathela ngama-fertilizer nezindawo ngezindawo futhi akunjalo kusileleke khonapho-ke ukuthi abantu bathole ama-fertilizer nalawo amanye ezindaweni ezintengazele so amabele akhona kulakulalaphela lapho abantu laba abazuzileyo kuthi abanye bangazuzanga kuhamba kuthiyana ngezigabeni ukuthi kwezindawo abanye bakhonzabalendalo kangayizulinile kangaka ngokunjalo-ke kubangela yikho khona ukuthi izulu lifikelana kakhulu emhlabathini ejiyeneyo
lo ngumnumzana Believe Gawule wayengusenator wetsholotsho njalo olilunga lebandla leZANU-PF ubekhuluma ezimele elo sithandekile emhlanga weStudio 7
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC
namuhla lilanga lakuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi kahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuyasebenza kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions yayisazakala ngelokuthi Apex Council yahlangana lohulumende ngeviki edluleyo ikhulumisana laye ngokukhwezelwa iholo wavuma kodwa wathi uzakhweza ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75% kodwa izisebenzi zathi imali le ilutshwana kakhulu ngakho baza kuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki ngoba imali abayitholayo yenelisa ukuthi baye emsebenzini ngalawo malanga kuphela. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi eZCTU umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Weliqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukubana zibuya emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola ngokunjalo yikho besithi bona sebezabuya emsebenzini isuku ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayithola yenelisa ukubana bagade okwensuku ezintathu benza bangakwenzi okwensuku ezintathu ngokunjalo-ke njengeZCTU siyakhuthaza ukuthi abakhulumisanayo ku-joint committee leyi eyama-civil servants enegotiatayo ikhulumisana lezisebenzi labaqhathi iministri ukuthi indaba labayibambe bayilungise masinya. Sinanzela ubana siyo ndaba enja indaba endala so ke ufanele uhulumende akunanzela ukuthi into leyo ilungisiswe masinya ngoba sikhuluma kanje kathesi abantwana bathwele nzima babe ngasafundi so ke uhulumende lo mlando okulungisisa indaba leyi babize bakhulumisane bafike lapho abavumelana khona vele ama-civil servants imali yabo is less than 200 USA so kusho ukuthi vele asiyo mali kukanti bona bacacile ukuthi bafist imali yabo ibisele khonapho yayikhona 560 USA okwenza isense so uhulumeni kakunenzele khona ukuthi akulungisise
manje libona kuzaphumelela yini lokhu kumbe sizabona abanye sebexotshwa emsebenzini abanye sebebotshwa.
Well uhulumeni zeZimbabwe nxa ngokumazi kwethu liqiniso sibili ukuthi singabona sokulokuhluluzwa abantu kuthiwa i-victimization ungezwa kathesi ukuthiwa abanye sebebotshiwe ungezwa kuthiwa abanye sebexotshwe umsebenzi sokuthiwa basaholi zonke lezo hulumende siyakwazi indlela azazisebenzisa kodwa indlela ezingasincedisiyo ngoba kuhlala kusenzala ukuthi abantu sebexotshiwe sebebotshiwe kodwa zukuzuku nambu futhi baqale baqhubeke bengasasebenzi khonoko akuphathisi abantwana akuphathisi ilizwe ilizwe liyawa ngoba nxa abantu sebehlala bengasasebenzi production iyehla ngoba ukwethuselana ukuxotshana kumbe ukubophana akuncedisi uhlupho lwayo lokhu lukhona.
Yona impilo yezisebenzi injani lezi suku?
Impilo yesebenzi seZimbabwe inzima. Sinanzela ukuthi phosa amalanga kulivika ephelileyo lamalanga athile. Intengo yamafutha ifuel ikhwelile and sananzela ukuthi ithe isikhwelile ama basic commodities lokho sithi intengo yalezi zinto ezidingwa ngumuntu ukuthi aphile nje khonoko kungatsho lutho zizakhwela futhi intengo zakhona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi eZCTU, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba kulondoda olesithembu sabafazi abangamachumi amabili lambili 22 osedingakala ngamapholisa ngoba echaye omunye wamakhosikazi akhe kade emcabangela ukuthi uthandana lomunye undoda waze wafa. Iphephandaba leChronicle libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usevume ukuthi izibotshwa ezilamacala amancane lesezidonse ingxenye yesigwebo zikhululwe. Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, nibingelele kini basakazi bami. Angazi ezweni lakithi isimo ngoba sinje kuhlukunyezwa abatsayo abamaphathi aphikisayo amaqembu aphikisayo ayahlukunyezwa. Mini kakhulu ngingenani laba nabanye abaphikisayo ngoba vele isistimu yodwa abayisebenzisayo basebenzisayo same sistimu yokuhlukumeza abantu bakithi abesintwini. Siyabonga kakhulu ukuba nomsakazo njengowena. Lapho siletha khona esizwakalisa khona esikuzwayo ngaphakathi nalokho esidinga ukuthi kwaziwe ngumsakazo nomphakathi nesizwe sonke siphelele. Labantu bayahlukumeza abantu bakithi ukuthi kwenzakaleni, kwenze njani, koze kube nini abantu bakamthwakazi bethule bethulisile kungacaci ukuthi siyaphambili noma siyemuva. Mina ngithi ngelinye ilanga labantu baseMpumalanga bazoyikhotha imbengiyomile. Ngisho kanjalo ngikhuluma ngiyafunga ngiyagomela bazoyikhotha imbengiyomile. Sikhathele sesizwile ubuhlungu bonke abazwise bona abukho obudlula lobo. Ngiyabonga msakazi wami, nginawo amaningi kodwa ke enginakho yikho khona lokhu. Ngisikhulumele sehawu lesizwe, ihawu lesizwe emthwakazi youth yimi engikhulumayo kahlongwane. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani balandeli balaleli be Studio 7 konke nabasakazi be Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi ngithemba niyaphila abaphilayo. Lo khulumayo lijagwane elikhulu khanya ncube esigabeni sakwesiwo ePlumtree. Hayi ngizathanda nje nami ukuthi ngiphawule kancanyana nje khona lapha emsakazweni wethu iStudio 7. Ngangithe mina abantu babethi bona bafuna ukuthi ma bezahlatshwa leli jekiseni lokuvikela iCovid bathi bafuna ukubona umongameli ehlaba. Ngakubona mina kungasukuhlakanipha okutheni lokho kungabe kuhambisana lobuthutha ngoba impilo yomunye nomunye uphilela uyaziphilela yena akekho ophilela omunye umuntu. Wena ma uzivikela uzivikela kwasa wena uqobo lwakho self ukuthi ube safe kulolu bhubhane. So ke ungabhekeli ukuthi ubani ngobutheni noma engabe emkhulu kangakanani noma engakanani kodwa impilo ngeyakhe uziphilela yena. Wena noma umkhulu noma umncane ungakanani kodwa ilife ngeyakho uziphilela wena. So ke akudingeki ukuthi uzulindele ukuthi khona ubone ubani esenza hlaba leli jekiseni ubusu uyalandela na ukuthi uyohlaba. Ngiyabonga. Amen kuleyo ndawo.
Sanibonani, igama ngokuxola
kanhlongane ngila eGoli ngise Gauteng iphila eSoweto ngiyabona isimo lokho sikhulunywa ekhaya ngendaba zama corona ukuthi corona kungenzeka ukuthi okwamanje lokho kuyisifo esihlukumeza abantu sizwakalela le nale kodwa ke abantu bahlukumezeka ngesifo esingaka kodwa belambile into yobuhlungu kakhulu mina ngokwami esayidini lami ngisikhulumele seGauteng lesizwe kubuhlungu kakhulu ngike ngaba sekhaya imali angenadlule isizwe sikamthwakazi sihlukumezeke kakhulu mangithi ngiyabheka endaweni yasekhaya kuhlukumezeke kakhulu abantu ngendlala ukudla okuningi kuphuma ngapha eSouth Africa la kuphuma khona ukudla ukuthi abantu bathole ukudla manje mabehlukumezekile ngendlala kangaka kuvalekekile amabhodi avaliwe esicela ukuthi ingathi kungavulwa amabhodi abantu bathole ukudla balambile abantu okunye kubangela ulaka indlala ibangela ulaka abantu kuyosuke sokungathi abahloniphi ababusi kanti abantu balambile indlala yebangela ulaka ngibonge kakhulu bengithi nje ngathi kungafika nakulabo abaphethe ababusayo bazwe ukuthi abantu balambile indlala yezobangela ukuthi bagcine sokungathi bayadelelwa kanti abantu bazobuhlungu ezibalambile yabonga uhlongwane lona uxolani ekhaya ngibuyelwa gwelo kulangizalwa khona ngakhulela khona ngiyabonga
siyabonga mina ngubhekisipho masango and then I hope bena ngabazovuma ukuthi sivote noma siphandle kwelizwe into esifisa ukuyenza ngoba kuningi esikucontributor at the back so sibona bejabulela ukusicontributor but bengafuni ukusithatha as citizens angeke kulunga kumele sivote yeah we want to have our say
ngizwa ngikhathazeka sibili ngoba ungakhangela athi sinxa kukhulunywa ngendaba yokuthi kukhutshwa abantu besishonene ekusebenzeni endaweni eziningi esindebeleni abantu sebekhokhelisa ibala lokuthi ibandla lemthwakazi yilo elenza lokho no ayisilo thina sizenzele thina mina lo engikhulumayo ngilabanye sizikhulumele thina kubo MP bethu kathesi omunye lomunye umuntu omunye lomunye umsebenzi ovulekayo lupane bayabuya besitshela ukuthi bantwana kuyaqhatshwa ngela ngelinje lupane sehluleke ngenxa ukuthi ama qualifications amanye ababe bayafuna siyabe singalawo ngokuningi kusehluleke khona lapho asilaphathi ngitsho leyo odwa esimelayo thina lupane sizikhulumela nje singabantu nje yabo so into yokuthiwa yi-political party yindlala umuntu uyabezilambele funa linalimphu usutha ngasutha yalinyathela ngenyawo ngoba uyabe sesuthi iyabe sele weyithi once walinyathela wama phezu kwenu akulanto into elizamenza yona liyabe selimsuthisile musa so inzwisa ubuhlungu indaba yokuthi uthole umuntu omunye lakathesi ngo-2021 elokhu ebhizi ngemva kwephathi bangaka amaphathi abekhona ezimbabwe bangaka abantu asebehambelwe limpopho amaphathi ekhona ephile ezimbabwe ayi-opposition bangaka bangaka abantu abayihluleka ukufunda ezimbabwe bangaka abantu abafaya ezibhedlela zingalamithi bangaka abantu ababawayo ngezimoto imigwaqo ifile ekhaya ama-opposition party elokhu ekhona konke le phathi ebusayo konke lokhu okukhona ezimbabwe izimbabwe ilokhu ivubeka isiya phambili kodwa silawo amaphathi aphilayo atona azoluyela ukuthi abantu ilungelo laba angaphi lawo maphathi nxa kusenzakala nje uba kusenzakala sokathi sezimbabwe kunzima kubuhlungu lokho esikubona kusenzakala ngelizwe lakithi but lokhu kusakhona ama-opposition party kayodwa iphathi ekhaya akhona ama-opposition la ayihluleka njani ngoba ngamaphathi ayihluleka njani ibandla libuse for 40 years kodwa kulokhu kulamanye amaphathi azibiza ngokuthi ayi-opposition hhayi baphelile abantwana babantu iyeza nje uvota kuyeza ngo-2023 basazokufa abantu basazobotshwa abantu bayiphelele ejele kuyakhalo nini aba bantwana nikazi bamaphathi bazithulele yinto enzisa ubuhlungu yona leyo dube ngento zakithi ukuthi sile something eyisikamu ezibiza ngamaphathi azosikhulula wona esifaka phakathi kobunzima kathi singabe kungasikho ukuphikisana kwamabandla amabili ezimbabwe kumbe amathathu ngabe kayinje izimbabwe ngabe ilokhu isa-right but ngenxa savuma kwaba lento okuthiwa yi-political party yikho izimbabwe inje so ibolile izimbabwe ngenxa yamaphathi
injani basakazi bakastudio 7 thina ngapha kwelakithi kumthwakazi asifuni ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa kulo chamisa asifuna ukuthola ukuthi sibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba ayevotelwa uzasenzela lokhu kuyathi sondukufa ngezu sondukufa ekhuluma lapho undoda waseplant ethi abantu abakhulume ngedevelopment kuyakuthi unkomo bazi bamfakela lesithompo umgwaqo wakho umahlirihleri then uzothi umuntu oyi-1 against the 2 provinces emathebheleleni ndathi ahambe emelana nabantu abayi-7 eHarare ethi uyabuya esiphathele lu cha ayikho lento into nje kumele siyigqugquzele abantu yokuthi thina asilabukhokheli bevoti silobukhokheli benkosi yikho kumele sikudimande sikuthathe le esishoneni kubuye kithi abantu besishoneni must go abaye kiyo indlela sezimbili 40 years is not a joke sokulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula. Indlela sesisehlukana manje, wonke umuntu kaqonde kubo. Ye kathesi bachaya umqondisi, umqondisi babachayela ukuthi bawoneni, babachayela ukuthi bangamaNdebele. Njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemindeni besindebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga. Abami imanda so-Friday ngamalanga amabili ajene isitayela lisasenzakala ngebhukhurawoni abantu besindebeleni babengakho prepared ngaso, ababunanzelele konke ukuthi ngelinye ilanga bazacaphuka kakhulu abantu labo. And ukufa sisakwesabi kade ngoba sokufanani esesikufuna yikuthi sikhululeke elizweni leli, sihlale kuhle elizweni leli. Dala abantu bakithi khonoko okukhulume ngu-Rafael ukuthi gqokani amasayini amabhela, gqokani lingabe ngamagwala ngomthwakazi yilizwe leli.
Nawe bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezele Melika, sokumiswe ukusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 alungiswa yinkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi, oyedwa wafa. Ugatsha lwezempilakahle olwe-CDC luthi lumise ukusetshenziswa kwaleli jekiseni kuqala kusacutshungulwa ukuthi kungaba kusenzakalani ngalabo abanqume igazi ngemva kokusebenzisa leli jekiseni. Ele South Africa lalo selimisile ukusetshenziswa kwejekiseni leyi lisithi ikhanya ingavimbi umkhakha we-coronavirus owaqhamuka khonale e-South Africa. Kodwa inkampani ye-Johnson and Johnson ithi phakathi kwabantu abedlula izigidi eziyisithupha, i-6 million, kulaba yisithupha nje kuphela ababe lodubo lolu. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lilokhu lingehli ngendlela yayicatshangelwa ukuthi kuzaba yikho ngemva kokuhlaba abantu abayizigidi ezifika phose ezingamakhulu amabili, i-200 million. Sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, saqala ukumbuza ukuthi umumo we-coronavirus unjani lapho ahlala khona edolobheni le-Ohio.
Umumo ngapha awumhlanga umumo wegcikwane le-coronavirus. Kuphose umnumzane Dr. Fauci ufake nje kwaphose kwaba ngumpikitsho omuhle ukuthi ngumjaho phakathi kokuthi abantu bathole i-vaccination lokuthi ama-cases ayehle, igcikwane lehle ngoba kathesi liqhamile kakhulu, kuphezulu kakhulu. So lokho ngumjaho ukuthi okuwinayo kuphi, kodwa kathesi akukabonakali okuzawela khona indulo xakuxaku kulowo mjaho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho langokukhulumisana labanye bakhona yini abalokhu bethandabuza ukuthatha ijekiseni?
Ye, ngokubona kwami Msakazi, bakhona abalokhu besala abengalashuwa lokuthi kumbe bangalaqinisa ukuthi bathathe le ijekiseni kumbe hatshi, njengoba sikwazi ukuthi kunengo kwa inkulumeza abakhona elokhu ezigijima ebulenjini ngendaba yale jekiseni ukuthi engxenye izasenza sibe yilokhu lalokhu kumbe iyasenza sibe kunengi okungachasiswanga, kunengi abantu abangakuzwisisiyo. Abanye abantu lokhu ecabanga ukuthi kumbe izasenza sibe ngamakhiwa kumbe sizabanga izituhwane, kodwa kukho konke abaningi engibaziyo mina abalokhu besimba phansi bethi hayi ngeke bayithathe bona, engxenye bazayithatha ngokuya kwesikhathi sebebona ukuthi kuya kumanjani. Kodwa kathese hayi, abantu abansundu hayi abakafuni ukuma etshashalazini bathathe le jekiseni.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber. Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.